ekhuluma ngemva kokuvula okusemthethweni kombukiso walonyaka oweqogelela Expo 2019 esikolweni sePlumtree High School ongenwe izakhamizi zebulilima leMangwe eziphatheka kuhlelo lweqogelela, umphathintambo obona ngenhlelo zabesifazana labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uyajabula ngokubona amakhosikazi ephatheka kumisebenzi yokuzithuthukisa.
Kulokuthokozwa okumangalisayo ngoba abantu abaningi ungabanika imali yokusungula bayayiza, kodwa labo mama banika imali yokusungula bayikhulisa. Uzakuthiwa abanye balama 50,000 rand kuma-banks abo, abanye balama 100,000 rand, okutho ukuthi sebethenga izigayo, sebephayiphe amanzi, bawafake ezindlini zabo. Konke lokho kuyathabisa kakhulu, kuyatshengisela ukuthi abantu bangabambana, babe njongonye, babe lapho abafuna ukuthi bakwenze isize siyaphumelela.
Unkosikazi Nyoni olilunga ledale lephalamende emela iNkayi North uncome ukuphatheka kwabesilisa kuhlelo lweqogelela.
Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi bobaba, ukuze umama aphathiseke aphumelele kutho ukuthi ulobaba omncedisayo, ubaba omsekelayo, ubaba omsapotayo. Omama abalobaba abacindezelayo bathwala nzima ukuthi bayekiwe kulabanye bona. Ngakho-ke sibonga-ke ukuthi omama labo balobobaba babancedisayo.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo zeqogelela e-Community Foundation for the Western Region Foundation, umnumzana noMathamsanqa Moyo uthi umbukiso weqogelela Expo lokuhlanganisa izakhamizi eziphatheka kuhlelo lweqogelela sebezahlala beliqhuba minyaka yonke.
Indlela yokuthokozela ukuphumelela kohlelo lukaqogelela belusenziwa ngezigaba ngezigaba ngezigaba, kodwa ukuthi sibuthelele izigaba zonke ezingu-11 eziphuma eMangwe nasebulilima lihlelo lokuqala esikhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka iminyaka yonke, minyaka neminyaka, sihlanganisa abantu bonke esingathi thina ngama-stakeholders ama-districts.
Umgcini sihlalo kaqogelela empandeni unkosikazi Lilian Macebo uthi luhlelo oluhle osoluthuthukise isigaba sabo.
Qogelela uyasincedisa kakhulu ezimpilweni zezimuli zethu nezempilweni zethu. Lihlelo esingazo siyancedisa. Bakhona abanye abantwana ikakhulu ezikolweni abaswelayo, zikhona izintandane ezingela abancedisayo. Lase lezintandane siyazincedisa nxa kuzukuthi singabantwana bengelalutho esikolweni ngizabhadalela. Siyakwanisa ukuthi singabomama sithenga amabhuku sihambise esikolweni, ayancedisa labana abantwana abaswelayo. Sathi sibatelele ababalisi ukuthi amabhalanjise abantwana abaswelayo, abantwana abangela bazali njengabomama.
Unkosikazi Nomusa Moyo omele isigaba sakwaNdiweni laye ubonye uhlelo lweqogelela ethi abasasweli esigabeni.
Asisasweli imali siqogelela, wonke yaqogelela akhiyesi nempuku zethu esinazo ukumakhaya esizifuyileyo siyazithengisa nezinye ziyayenza amasiyani. Sithengisa sobe siyenza njalo njalo sisiya phambili. Kakhethi ngathi sikhangelele ukuthi i-tactshop yethu iphumelele.
Uhlelo lweqogelela luqhutshwa ngamaqembu alikhulu alamalunga angamashumi amabili ngalinye eziqintini zeMangwe lebulilima. Embukisweni weqogelela Expo 2019 bekubukiswa imisebenzi eqhutshwa ngamalunga eqogelela emangweni yabo. Iningi lemuli eziphatheka kulolu hlelo zibike ukuba impilo zabo sezathuthuka lokhe baqalayo. Ngimela iStudio 7 ngisePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.